Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha. Uma Blessing Ali lolangelihle kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho okuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zigcwale zithola inyama. Nxa sikhangele udaba lukamo Blessing ngokutsho kwamapholisa abaye babachwayisisayo kusobala ukuthi umo Blessing umbulali bayamaza amapholisa igama lakhe baliqambile kuthiwa abantu laba basuka ebhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni. So kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu basebeqamba amanga bathi ye umo Blessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota ye ngabantu bezanu PF. Kodwa nxa ukhangela statements amapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala umo Blessing umuntu wakwathandana laye kade kuzingxabano zabo. Bese kusithe ukalangelihle ukhanya ungenelwe ngisigebengu izikliwi nje. Kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama-political vultures kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho. Kulabanye abantu futhi esibaziyo ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho nxa kungasaba ngalezehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kubo United Nations lenhlanganiso la international community kabatholi imali. So sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqhume ngokuqamba amanga ku social media bebhala ama report besenzana bese siba labantu abagcwele inzondo nje lokufuthelana ukuthi yo umuntu angafa laphana kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngezongabe ngabe zombusazo lanxa kungayisiko. Kuyinto embi kakhulu enyanyisayo uqakala udinga ukuthi sikhule ukuthiwa ipolisi njengamaZimbabweni kumele sibe lento ethiwa ipolitical maturity sikwazi ukukhula lokuwehlukanisa phakathi kwezinto kobudlova obwenziwe izikliwi loludlakela lwezombangazwe. Kodwa thina ngithi kuhlala kuhlangene kuphela sihlala siqaphela into ezimbi kuphela. AmaZimbabweni ungabhala ukuthi asambeni siyelima ngale senzeni imali akula muntu ozihlupha ngakho kodwa ungakhuluma ukuthi ubani obulewe kulo muntu ofileyo ngalo obulewe izanu sokusiba indaba khonokho inyamnyaka uyaziwe phela angikwazi ukusinjani emakhandethu.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Kunzima ukuthi ngitsho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona. Kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele abantu bakhona baba uzokuthiwa kulabantu abacanya abathunjiweyo ngale into zakhona zingaqedakali sokucina sokungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso iwaphi. So into esuka ibe nzima kakhulu kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhethwa abantu bakhule babekwazi ukuthi kwehlukana kwembono lokwehlukana kwamabandla ezombusazwe akutsho ukuthi sesiyizitha sikwazi ukuphilisana ndawonye. Engithemina ngaphambilini yi-political maturity sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi siyabe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thino njwadi ithe siyabe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohlwe ukuthi akula politician enginyangithi ngesilungu no politician is worth dying for.